into ekhona thina nje ngenhlanganiso emele izikhalazo zababalisi. Into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale khathesi ukuthi umsebenzi utawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini every day eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bayathwele nzima ababalisi. Yebo, ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina isiphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus lona-ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili. Bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizer abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikole ezinye eziningi vele ziyakwazi ukuthi eminyakeni sibe siqondane le ndaba yokuthi amanzi abe khona esikolo. Izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingasikhangele njalo ngendaba ye-social distancing, kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kuyenzeka ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawa bama-reduce babe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ebe-social distance. So yindaba esikhangelelayo. Kodwa emthethweni siza ukuthi beqondane le ndaba yokuthi izikolo zizavulwa, bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisaphalisanga ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivulwe zenu lukuvula. Kodwa hayi, sikho esokubonayo kona ukuthi izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazilamali ekwanayo, so kuzawuba lohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo ingasiqondane le ndaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.